uhlangothi lolu luqhubeke uhlelo lwe-AI kusukela ngolwesibili eHarare lapho obelugoqela intatheli zindaba ezimbalwa ezisebenza kumankampani achiyeneyo. Abaqhube uhlelo lolu bafundise intatheli zindaba indlela zokuthapha izindaba kusetshenziswa i-artificial intelligence. UGary Mthombeni osebenzela iphephandaba le-Newsday ngomunye wabafunde okunengi kusukela ngolwesibili.
Ilanga namhla sifunde ukuthi ama-videos siyakwanisa ukuwa-exporta using i-artificial intelligence. And since siqalileyo sibe sibona ukuthi besifundisa ukuthi thina i-AI soze yasireplace, but sisebenzisa i-knowledge esilayo ukuthi sisebenzise i-AI kuze yona ingasireplace.
UNonhlanhla Nkala osebenzela iKiyona TV koBulawayo laye uthole ulwazi olujulileyo olwethulwe luhlangothi lolu.
Mina ngokwami vele bengelandaba lezinto ze-AI ngiyinisele ukuthi kudlale isikhathi, but from iwebsite leyo siyenze namuhla ngifunde okuningi kakhulu, and ngisuka la sesiyathakisa and sesiyatshela abanye phambili nalesebenza ngokuthi i-AI sisebenzi wethu bedula.
Umnumzana Admire Masuku okhulume emaphethelweni ohlelo lolu emele ikolishi yeHarare Polytechnic uthe imitshini yakulezi nsuku sokumele ifundwe ukuze umsebenzi wentatheli ube lula.
Ngiyabona lawo yazi ukuthi into leyi yinto eyaqala kudala, kodwa ma sikhangela amasilabhasi ekuqeqeshwa kwama-journalist, i-artificial intelligence ibingasiwo yezinye zama-topics akade eqakathekiswa kakhulu, but siyazama kulezi nsuku ukuthi sibafundise.
Obemele uhlangothi lwe-USAGEM umnumzana Travis Hyde uthi i-USAGEM le-Voice of America ziqakathekisa ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku.
So I think the key takeaway was for everyone just to be comfortable in terms of using AI and AI tools and not afraid to use them in their everyday lives.
Okumqoka ukuthi wonke umuntu kumele enelise ukusebenzisa i-artificial intelligence abayithi i-AI. Intatheli izindaba eziningi zesabela ukuthi leyo artificial intelligence abayithi i-AI izabathathela imisebenzi, kodwa lokhu awusoze kwenzakale.
Ukusetshenziswa kwemitshini yakulezi nsuku sekuguqule kakhulu umsebenzi wentatheli izindaba kule nkuthazo yokuba zifundiswe ukuze zingalahlekelwa ngumsebenzi. Uhulumende weZimbabwe kakabumbi umthetho wokusetshenziswa kwe-AI esithi ufuna ukuzwa imbono kaZulu phezulu kokusetshenziswa kwayo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.